ukubotshwa kwe-Comrade Sheila Tshisirimunhu akusiphathanga kahle njengenhlanganiso ngoba wabotshwa ngemva kokuthi wayekhalaza ngemali esiyiholayo, bekhalaza ngokuthula belabanye, yena wakhethwa phakathi kwabanye waba nguye obotshwayo, abanye bonke bathiwa bahamba. Akusiphathanga kuhle njalo ngoba njengomuntu ongumama kuyabe sokukhanya angani yena nguye okhethiweyo, abanye bonke bayilwa bahamba, yena engumama njalo ukhanya umama akusamelanga bekhalaze labanye. So akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, siyabe silokhe silwela ukuthi uComrade Tshisirimunhu aphume, sikhangelele ukuthi njengomuntu ongelacala akulanto ayiphambanisayo ngoba wayekhalaza ngokuthula labanye. Sikhangelele ukuthi uzaphuma njalo, akasoze atholakale lecala ngoba vele into ayenza wayesenzela ababalisi bonke, ekwenza ngokuthula.
Kumnyaka lo odluleyo ungathi uhulumende ubeliphethe njani njengababalisi nxa sikhangela ukubotshwa kukaTshisirimunhu labanye ababalisi esibone behlukuluzwa?
Nxa sikhangele umnyaka odlulileyo thina njengababalisi besingaphathwanga kuhle nguhulumende ngoba sihlale isikhathi eside silokhu sikhalaza, sikhalele ukuthi sithole imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali esasiyihola ingama US dollars ngo-2018. Asiphathanga kahle ngoba ngakhangela ezinye izisebenzi zikahulumende zazihola imali engcono kule yethu okwesikhathi eside, thina lokhu esikhalaza siphiwe imali encane, sehluleka lokuthi siphilele imuli zethu. Sacina sesingabantu ababuyela emsebenzini, lokhu esikhalela imali yethu, sabuyela emsebenzini kulo mkhuhlane owe-COVID singela izinto ezinelisayo ukuthi sibuyele emsebenzini ngomumo owawukhona ngesikhathi sonaleso. Kunje lakhathesi izikolo zivuliwe, abantwana ababhalayo babuyele esikolo, lokhu esiqhubeka umumo lokhu njalo. So sibona ngani thina njengababalisi? Uhulumende kasiphathi kuhle ngoba izikhalazo zethu kazilaleli nxa sisenzela izinto senza ngokufuna kwabo kodwa kungalalelwanga ukuthi thina kanti vele ngwini esikufunayo kahle kahle.
Emnyakeni odluleyo belikhala kakhulu ngodaba lweholo. Lo nyaka siqala nje u-2021, kuyini elikufunayo kuhulumende?
Thina njengababalisi indaba yethu ayikajintshi, lokhu esikhalela imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali lama US dollars esasiwathola ngo-2018. Lokhu esikhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zethu lapha ezimalini ngoba imali esiyihole ngo-December, ngo-November langu-December esiyimali esizayihola ngenyanga le esingene kiyo ngoba kuyabe sokukhitshwa ezinye izimali ezinjengama-COVID allowances, siyabe singasazitholi ukuthi imali ihola ngenyanga kaJanuwari yabe siyihlile. So sicela ukuthi uhulumende asizwisise ukuthi imali esesiyihola ayiyenelisi ukuthi siphile ngayo, njalo umumo esiphila kiyo khathesi ulomkhuhlane we-COVID-19. Thina ababalisi kuthiwe sibuyele emsebenzini kunjalo sifakwe engozini enkulu kakhulu, sifisa ukuthi ngabe uyasilalela asizwele, asinike izinto ezenelisayo kumbe izikolo zike zime ukuvula la kuze kutholakale konke okudingakalayo ukuthi abantwana laba balisi bevikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.